sethuse kakhulu inkulumo eka mnumzana uGutu eshisa umonakalo owenzakalayo eGugground ukuthi kubulawa kwabantu abanengangaka ekwenze nje kube yinto elula kungana kwenzakalanga lutho. So kokuqala thina sethusa ukuthi yona vele iNPRC isiqoqoqela sayo nxa sikhangela incwadi zabo abahlangana bexoxisana nge-strategic plan labantu besigaba ezehlukeneyo bafaka lindaba eGugground yabamqoka nxa sikhangela amaphepha abo afakwa lasePharlament efakwa ngulo owayengu-vice president ngalesiyana isikhathi ubaba uMohati ayephuma egcekeni esithi wona iNPRC ifuna ukuhlosa ikhangelisise lolu daba lweGround yilo lomqoko njalo siyabona upresident sowabuya lapha kobulawayo isikhathi ezehlukeneyo wathi yena lindaba iqakathekile ukuthi lungisiswe njalo into esemqoka njalo la yamkhathaza futhi kukhulunywe ngayo kulungisiswe ngakho siyamangala ukuthi manje njengoba uGutu ekhane ephuma yena esehlukana lo muntu wonke okokuthi lapho bezikhulumela eyedwa engumnumzana Gutu okumbe iNPRC isitshintshile inhloso yayo lokukhangela lolu daba njalo kwesibili thina kuyasihlupha ukuthi njengoba kulu daba esilusebenza kakhulu labantu abahlala ngapha eMathebeleland singathi abahlukuluzwa indaba leyo yomqhazi ngakho-ke sibona kuzakuba nzima ukuthi sizasebenza njani la iNPRC nxa engakuboni lokhu kuyinto eqakathekileyo ngoba kithi ngapha eMathebeleleni kuqakathekile ngakho kuyabe sokusitsho ukuthi nxa yona iNPRC ibuya ngapha siyabe sesiyimotshela isikhathi ngenxa yokuthi thina into eqakathekileyo kithi yona le Ground but nxa uGutu esithi kibo hhayi asontele umsebenzi akutsho ukuthi ngxa siyabe sesimotshelana isikhathi ukuthi sibonane labo lokuthi labo basibone
lingabe libakhuthaza nje ukuthi labo bekusole lokho kumbe kukhona inyathelo
eliqinileyoukuzwisisa kwethu ukuthi yona i-NPRC nxa sikhangela ugwalo lwayo esingathi i-5 year strategy plan basitshela bahlala lathi phansi njalo bakubhala njengoba ngikhuluma ukuthi yinto eyamukelwa i-NPRC isebenza lathi njalo kwahanjiswa lasePharlament kodwa ngokwazi kwethu abatshintshanga kutsho ukuthi into esidingakala yukuthi bona bezehlukanise le nkulumo leka babo uGutu ukuthi engxenye bezikhulumela eyedwa asazi izinto abantu abazemayo lezinto abantu abazinathayo engxenye ubesuka khona ngale bekungabi yinto yenhlanganiso yabo.